iphephandaba lebulenjini elezimu live libika ukuba uChiwenga usiwe kwele China ukuyakwelatshwa lanxa nje obona ngokwethulwa kwembiko ehofisini kamongameli Mnumzana George Aramba etshele iphephandaba linye ukuba uChiwenga akayanga kwelatshwa kodwa uphume elizweni ngomsebenzi kodwa akachazanga ukuba lowo msebenzi ngowani njalo kuliphi ilizwe. Imizamo yokuxhumana loTshiwenga yehlule njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe elizweni ziyalisola inyathelo elingabe lithethwe nguChiwenga ukuya kwelatshwa kwele China zisithi nxa kuliqiniso lihlazo njengoba kunguye owathi akula siphatha amandla zikahulumende esizaya kwelatshwa phandle kwelizwe. Umbiko wokuphuma elizweni kukaChiwenga uchiye abanengi bebambe owangaphansi ngesihluku imithethwandaba ephatha ngayo umkakhe uMary Mbayiwa osekuhlukaneni laye isala lepasipoti yakhe ukuze laye aphume elizweni aye kwelatshwa. Umbayiwa ucele idale ukuthi limpise lepasipoti yakhe ukuze aye kwelatshwa kwele-South Africa. Igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa uthi bazaphindela edale kusasa ngesicelo sepasipoti abasenze ngeviki edluleyo lapho uMbayiwa aze emthethwandaba ethwelwe nge-stretcher bed elezilonda enyaweni lasezandleni eziveza ubuhlungu abhekane labo. Kunjalo nje umthethwandaba waphezulu owe-High Court lamhlanje uphe isinqumo sokuthi uMeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail ukuze athonisiswe evela emzini wakhe ecaleni aletheswayo lenkohlakalo enzakala kukhansili yeHarare. UMahluli Benjamin Chikore uthe umthethwandaba kamantshi waphostisa ngokuncitsha uMafume ithuba lokuthi ahlawule isibambiso sebheyili. UChikore uthi uMafume kumele aphathwe njengomuntu ongelacala kuze kuphunyiswe ubufakazi obupheleleyo wokumfumana elecala. Wanquma ukuba uMafume ahlawule inkulungwane ezingamachumi amathathu zamadola eZimbabwe anikeze umthethwandaba ipasipoti yakhe ahlale kukheli ayibhalisileyo edale kanye lokuyazibika maviki wonke ngolwesihlanu emapholiseni awohlangothi olwe-Special Anti-Corruption Unit. Abebandla lakhe ele-MDC Alliance bathi njengebandla abajabuliswa yikube lokhe bebotshwa amakansila labo meya baleli bandla. Manengi amalunga aleli bandla asethe abotshwa kusikhatshana esifitshane esedluleyo esetheswa icala lenkohlakalo agoqela yena uMafume, uMeya weChitungwiza uMnumzana Lovemore Mayiko owake waba nguMeya weHarare uMnumzana Herbert Gomba labanye. Abacubungula ezombusazwe bathi lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa ehlala eqonqosela ukuthi uhulumende wakhe uzabopha bonke abaphatheka emkhubeni omubi wenkohlakalo kukhanya kubotshwa abamabandla aphikisayo okwenza basuke bacabange ukuba yikuxhasana ngezombusazwe ngoba ziziningi iziphathamandla zikahulumende lazo eziphatheke kunkohlakalo kodwa zingabotshwa. Lalapho zibotshiwe ziyaphanga zikhululwe kumbe icala lakhona liphelele emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.